lapha eRussia, the Committee for Foreign Affairs and the International Trade yePhalamende yeZimbabwe siphelekezela umqinisihlalo wePhalamende yeZimbabwe uLubabule Mdenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia si-invitwa iRussia ili-state yeDuma, and okukhona ukuthi lama programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapha.
Okusemqoka esinxusele ukuthi ikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kuma-sectors nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ili-mining enhle, lathi ngathi le-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti tike nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela i-museum yabo okutshengisa khona ili-heritage yabo, ukuthi vele basuke ngapi, okuchaza obala ukuthi bangobani, bangapi, bakhangeleleni. Okuhle nge-museum yabo esikubonileyo ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekeni, ulumuntu wonke ongumrashiyeni ulelungelo lokuthi ayibone, abekwazi le zinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifana nalabo golide, bo-diamond, la wonke nje amanye amatshe kugciniwe nge-museum yabo, kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esihlako. Kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo, sibe le-museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe, kungabi yimfihlo, kube into e-obala ngemuntu nonke nje. Kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama-program awehlukene sila, kodwa isiqokoqela phezu kwakho wonke ngokuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leRussia.
Lifike nini khona lapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe?
Sifike lapha ngesonto, sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu, sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya. Silethemba ukuthi nxa sesizethula iriphoti yalokho esikwenzileyo silapha neRussia, kuzasincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze. Okunye engikunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khonapha kuclean, awusoze wabona iphepha, awusoze wabona ini, bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo. Le mthetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula.
Lihambe libangaki khona ngapha?
Silapha nje ama-MP sibane, kwesihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela uli-speak of parliament le-staff nje esilaso esihambisana laso. Kodwa hayi, so far so good, siyafunda okuningi, sizathi lathi sesibuya ekhaya sibonisane ngabo.